sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kumpalakazi 2017. Musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intsha yebandla lezanu PF isinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu lezanu PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Izakhamizi zedolobho leHarare zisola uhulumende ngokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Into engalungisa konke lokhu yimisebenzi eyama-industry. Akuna muntu ofuna ukuphila ngokuthengisa ngoba namhla uzathelela kodwa kusasa uzozithengisa.
Inhlanganiso ikhuthaza ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe Business Forum ikhuthaza osomabhizinisi beZimbabwe abaphandle kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi bayesungula amabhizinisi eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Intsha yebandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South isinqume ukuthi umphathintambo wezamandla umnumzana Simon Khayamoyo axotshwe kuleli bandla ngoba elobudlelwano leqembu lezanu PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Umoyo wetheswa umlando wokuzama ukuxotsha umphathintambo wezomvikela umnumzana Kembo Mohati labanye ngemva kokuba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe axotshe owayengumsekeli wakhe osengumongameli welizwe umnumzana Mnangagwa. Uvusisizwe Mkhananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ugatsha lwabasakhulelo luselukhokhelwa ngumnumzana wathi Nkomo wayegxotshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-2014 esetheswa umlando wokusebenzelana lo nkosikazi Joyce Mjuru. Abasakhulelo laba bathi umnumzana Simon Khayamoyo nguye wabethumela amabizo alabo kwakumele baxotshwe ababolisa uMohati lo nkosikazi wakhe uTambuzani labo umnumzana Bert Nkoncube obedingamkuni kanye nomgcini sihlalo waleli bandla ezansi Mandebeleni umnumzana Rabelani Tshweni. UMohati kanye loNcube bebekhona emhlanganweni ogqutshwe ngempela viki emahofisini aleli bandla njalo bebehlezi phambili. Umoyo wetheswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 ebelilisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angathatha umbuso. UNkomo uthi njengabatsha babona kufanele ukuthi umoyo axotshwe kuleli bandla.
Sivumelele thina radio edwane sokubezwekhulumaumntu omdala ngowalezeleni bade bakhonela emotion was move kumithing yethu ukuthi iparty recalls comrade esiyemoyo is recommended for exposure nakomrade maningi.
Unkosazana siphethe kuhle moyo lo mnumzana Vumani Phuthi obaphethe isihlalo sesihluthunwe ngunkomo ngabanga sokuthiwa sokumele baxotshwe kuleli bandla ngomlando okusebenzelana leqembu le-G14. Umamoyo uzama ukuzigeza sithi yena kazi lutho njalo wezwa ngelikabathi ukuthi amabizo asuke kumnumzana Khayamoyo. Bheka lokufuthelana okukhulu kulomhlangano okudala ukuthi omunye wamalunga we-Central Committee uNkosazana Reni Kibi aphose ukubambana lomgcini sihlalo wabesifazana. Lesi senzo sisolwe ngumgcini sihlalo waleli bandla ezansi emaNdebeleni, uMnumzana Rabelang Tshweni. UMnumzana Pednik Ncube osaphenduke kuhulumende waba ngumphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni kulandela uqotho wakhe esikhundleni ngumgabe, uchotho zeqembu le-G40 esithi abanye babo basemajele kukanti abanye ngase bebalekela izweni. Okungezwanani kuleli bandla kuqhubeka phambili kungenani lokuthi uMnumzana Robert Mugabe lo nkosikazi wakhe uGrace wayetheswa umlando wokusebenzelana leqembu le-G40 sebaqotshwa kuleli bandla. Imizamo yokukhuluma lo Mnumzana Khamoyo yehlule. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyindaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Izitalada zeHarare lamhla bezibetha umoya kulandela ukususwa kwabaphila ngokuthengisa kuzo. Kodwa uZulu utshengise ukukhathazeka ngokususwa kwabantu laba esethesa uhulumende kaMnumzana Mnangagwa umlando wokungabi le ndaba nenhlala kahle yabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amapolisa, amasotsha kanye lamapolisa kamanisipala amanyane ukususa abaphila ngokuthengisa esitaladeni kunye labasebenzisa izimoto ezincane ukuthwala abantu bengelamvumo. Abengatsha ezintathu lezi baqale ukwazisa uZulu ngaleli nyathelo ngomgqibelo besithi kusiyafika ngomvulo abantu bebesebesukile esitaladeni phansi kohlelo oluthiwa Operation Restore Legacy. UMnumzana Leopold Munende ngomunye wabasole ukususwa kwabantu laba ekuchaza njengocuku kuZulu yena ungasimlando wakhe ukuba aphile ngokuthengisa. UMnende uthi osekusenzakala kulabo abaphila ngokuthengisa kufana xathu lalokho bekusenziwa phansi kombuso ngalo bengumongameli kaRobert Mugabe.
Lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa njengomgabe laye kana esingathi yi-solution eproblem eleZimbabwe kathesi. IZimbabwe ayilamsebenzi, abantu baphila ngokuthengisa. Abantu bephila ngokuthengisa ungabakhiphe ezitridini uthi ubasangaphwe ungabakhiphe ezitridini ngoba yimpilo yabo yena leya. UMnangagwa yena uyabakhipha kodwa kabaniki imisebenzi.
UMnende uthi okudanisayo ukuthi lapho kuthiwa bayethengisela khona kuzindawo ezikhatshana kakhulu njalo zingalungelanga ukuqhubela khona imisebenzi yokuthengisa. Akukhuthazayo uMnende yikuba bavuselele umnotho bathole okokwenza abantu elizweni hathi ukubahlukumeza njengalokho osekusenzakala.
Into engalungisa konke lokhu yimisebenzi yama-industry. Akula muntu ofuna ukuphila ngokuthengisa ngoba namhla uzathengelwa kodwa kusasa usuzuthengelwa. UMnangagwa yena engahlala phansi le cabinet yakhe belungisise sibili amapolisi abo, indigenization, land reform, anjalo amapolisi la angana controversial obeyalungise kube ama-investor. Abantu bayahamba sibili ema-industry, akusoze kube le problem leyo ukuthi laba ababhadala ama-license abezitolo sebechinga ngoba kulo muntu othengisa izinto abazithengisayo umuntu lozithengisela phandle.
Kodwa abaqhubala umsebenzi bathi benza lokhu ngendlela yokufuna ukwenza idolobha leHarare eselisaziwa njengelingcole kakhulu okwedlulisa amalawulo lihlanzeke lona. Abaphila ngokuthengisa laba bebethwalwa lempahla yabo besiwa enkambeni yeHarare Central Police Station, kuthi abaqhuba imisebenzi yokuthwala uZulu ngezimota labo bebezithathelwa ngamapolisa la abesebenzelana labakubutho kanye namapolisa kamanisipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ekuqhubekeni kokungacaci ukuthi okufanele abe inkosi yamaNdebele kahle kahle ngubani, abanye sebesithi kumele abakukhumalo bahlale phansi njengomdeni baxoxisane kuvunyelwane ukuthi kube lenkosi eyodwa. Sikhuluma nje uMnumzana Stanley Raphael Khumalo wagcotshwa kunyanga ezisanda kwedlula. Sokuthiwa uMnumzana Bulayani Khumalo layo uzagcotshwa kumalanga amalutshana alandelayo. Induna yakomthwakazi eSouth Africa mnumzana Albert Zwelibanzi Gumede utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lolu daba lumele luhlaziwe ngesiphangiphangi.
Manje ngithi mina angilampendulo ngokabulelane kahle kahle ngoba angilahlelo lapho angikwazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke ngiyezwa lami kuyafika ke ezindleleni zami ukuthi kukhona kunjalo. Asazi ukuthi bakuphethe njani kodwa ke sake sakuzwa kancane ngama-radio mhlawumbe ngalokho ukuthi bona basebenza le hulumende yeZimbabwe. Manje asikwazi ukuthi awufaka kunjalo ngoba abantu bakithi bahluphekile kakhulu ngale hulumende kade baphethe.
Manje nxa kuyikuthi kuyaphumelela kuyagcotshwa ubulelani khona sokwagcotshwa uRafael Khumalo kuyahamba njani la?
Ngale nkosi ngiyake ngikuchazele kahle kodwa ke sithina nje njengabantu abadala esikubukayo ukuthi akuse ukuthi kangako izinto sezifunane ezifunekayo ukuthi abantu bakithi bathole usizo bokubaphathi kosupha bakithi. Kuyabuya ngomandla endoda ukuthi osebenze kakhulu ngubani osiza abantu ngubani owenza lowo muntu.
Manje ikhona yini imizamo enziwayo ukuthi udaba lolo lulungisiswe lungaqhubeki kuloku kukhanya kungani kuloku donselana ubukhosi lo?
Indaba yobukhosi lobunzima kakhulu umphakathi omhle nje wonke uphelele ngoba manje wawona ukukhona ebantwini bakokhumalo. Manje bonke laba nje ukudonselana okukhona yindlu yakokhumalo edonselanayo. Ikhona ekazwide esibiza ukuthi ngulobhengula, ikhona ekabulelani yona le eyiye labo ayanda labo Bonman. Bese kuthi bakhona yena leka Rafael Usten. Bonke labo bantu ngabakokhumalo thina njengabantu esingekho ngaphakathi kwalezo zinto kubona kuyilo ukuthi ngabantu bona bakokhumalo. So okusidida kakhulu lo futhi okusidalisayo ukuthi sebedonsa iminyaka engale ke 30 or 124 or 127 singalankosi konele ukusukuma yena uStand bonke labo abantu basebethi bagco asikwazi ukuthi kuyaphi kuvelaphi. Kodwa ke ngokuthi kulungiswe kuhlanganiswe kukhulunyiswane ukuthi kulungiswa yiphi indlela kukhulunyiswa yiphi akukabi khona lokhu akekho lengqondo leyo ukuthi bahlangane abantu bakhulumisane bakhane. Njalo angiboni ukuthi isizwe sakithi yiso singakungenela lokhu. Bona abakokhumalo yibo abafanele baziqondise ngoba kuyabukisa kahle ma ngawumuntu uphelele engqondweni ukuthi laba abantu abenza kanje baza kubusa njani wena ongofuna ukubuswa kutho ukuthi sazohlupheka kakhulu. So siyafisa ukuthi kube lokulungiswa phakathi kwalento. Kodwa ke ngenxa yokuthi abanye babo bayasizonda thina njengobana ngiyinduna ngigumede ngize umuntu angikhulu into ayithanda ukuthi yena ma ngayesephethe abantu esebusa kutho ukuthi kuzoba lokunzima. Yilokho nje mntana inkosi esikhala ngakho kakhulu.
Umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede yinduna yakomthwakazi eSouth Africa obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eGoli. Inhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions ithi ikhangelele ukusebenzelana kuhle lomphathintambo wezisebenzi omutsha unkosikazi Petronella Khagonye. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo utshele untungamili inkomo weStudio 7 ukuthi ziningi izikhalazo zezisebenzi uKhagonye amele azilungise.
Silethemba lokuthi uzasebenza lathi kakuhle. Kodwa nje ngumuntu esingamaziyo asikaze sibe mazi ukuthi ngubani, ulembono enjani kundaba zezisebenzi, uvelela ngapi yena, abe singakaze sikuthole lokho. Kodwa nje inkinga esikhathini esidlulileyo ke sivele sikhonela ngokuthi loba ungaba lolwazi olungakanani eZimbabwe ube kule system lesithi whipping system. So lo muntu owaziyo okhaliphileyo ubengabonakali ngendaba yesystem kanti khona phakathi kelizwe. Singazi ukuthi yena uzaba independent okungakanani ukusincedisa njengezisebenzi, ukusizwisisa njengezisebenzi, kumbe nje uzaba phakathi kwelinki udubo olukhona olungaba luqale phezulu oluvelela kumkhokheli onguyupresident. So asikwazi ukuthi sizabona ngokuya kwesikhathi ukuthi ngumuntu onjani xa siyaqalisa ukuthi sihlanganise inkulumo.
Kahle kahle kuyini elifuna akulungisise aqale ngakho njengezisebenzi?
Silezindaba kade sizivele sizibambile sizikhuluma sikhangele ukuthi engaze waqalisela emuva abambele nje khonapho ke okuchiye khona abanye bakhe. Singaba indaba eqhakathekile singathi ikutholakala kwemsebenzi. Kube indaba ke yokuchintsha i-Labor Act, kube indaba nje yokulungisisa i-Tripartite Negotiating Forum. Yizo lezi ndaba esizikhangeleleyo, besihlezi sikhonona nje ngendaba yelungelo lethu njengezisebenzi. Ukuthi siyavunyelwa yini ukuthi siyatshenisela nxa sifuna ukutshenisela. Kungaba siyakhonona ngeholo kumbe siyakhonona indlela esibuswa ngayo. Siyavunyelwa yini ukuthi sikwenze lokho. Sikhangele ukuthi izinto okufanele azikhangele azilungise longeni leyo.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sifuna ukuzwa imbono yenu ngedale labaphathintambo bakahulumende elingela ngitsho loyedwa osakhulayo. Umphathintambo obona ngendaba zabasakhulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni ubikwa eleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lasishiyagalombili. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ntambama lilo Mike Wobe lami uNtungamile Nkomo.
Inhlanganiso eqoqozela ukusungulwa kwamabhizinisi eZimbabwe Business Forum ikhuthaza osomabhizinisi beZimbabwe abaphandle kwelizwe labakwamanye amazwe ukuthi bayisungule amabhizinisi eZimbabwe ngoba yemukela ngezandla zombili inkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa iqhakathekisa ukuvuselelwa komnotho welizwe. UBenedictine Hlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni yakhe yokuqala efika elizweni ngemva kokubaleka kwakhe esanda kuxotshwa esikhundleni ngumnumzana Robert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wakubeka obala ukuthi ukuvuselela umnotho welizwe yikho kusemqoka emsebenzini wakhe. Le yinto abuye wayigcizelela ngesikhathi egcotshwa kuba umongameli, ophinde wayigcizelela izolo emkhosini wokugcotshwa kwabaphathi ntambo azasebenza labo. Umgcinihlalo wenhlanganiso oqhuquzela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eZimbabwe Business Forum, umnumzana Marshall Sankaru, uthi kuyabathokozisa ukubona umongameli olumfutho onje kwezentuthuko yezomnotho.
We are seeking to attract all people who are interested in mining.
Sifuna ukukhanga labo abafuna ukungena kwezenjiwayo, ezemfundo, ezokwakha lezemvelo eZimbabwe. IZimbabwe ifuna abasungula amabhizinisi abalolwazi lezomnotho welizwe. Silenhlelo ezizaletha ukusebenza ndawonye kwamakhampani akwamanye amazwe lawe eZimbabwe ukuthi iZimbabwe isiphe konke okuhle elakho.
Inhlanganiso ethi ngo-2018 ikhangelele uhuga abamabhizimusi abazosungula inhlelo ezibiza phezu kwezigidi ezilikhulu zamadola. Abanye bathi okubathabisa kakhulu ukuthi umongameli Mnangagwa ufuna ukuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe aphesheya kwezamabhizimusi ngemva kweminyaka kwaphela lobudlelwano phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Omunye osomabhizimusi weZimbabwe kwele South Africa, umnumzana Buthelezi Mpofu, uthi bazimisele ukuyakwakha ilizwe nxa uhulumende ezimisele ukulungisa okwenza amabhizimusi angaqhubi kuhle.
Ngicabanga ukuthi okusadingeka uhulumende abhekele nalakho kakhulu ukuthi imali iyatholakala emabhenki. Kungabi yilokho ukuthi njengomuntu webhizinesi sengisebenzile noma sengithole lelo thende engilitholayo ngasebenza, sekunzinyana ukuthi ngiholele izisebenzi zami ngibuye lami ngithole imali okanye ngithole i-cash ebhenki yokuthi ngithenge i-material.
Mnumzana Khulekani Moyo, umqondisi wenkampani ezokwakha eTholanaz Construction, yena uthi inkuthazo kamongameli Mnangagwa yokuthi abeZimbabwe abafundele imisebenzi ethile baphenduka ekhaya izasiza kakhulu ukuthi kutholakale abalamakhono afuneka umabhizimusi azasungulwa elizweni.
Amathuba omsebenzi mayevuleka ekhaya, ngaphindela mpela ngiyosebenza. Ezilongu i-corruption le ekhona lalendlela obekuphilwa ngayo ekhaya, uma ukuthi sitshintsha kusiba i-government ezakhona ukunakelela abantu, mina ngiyazivuyelela ngiyosebenzela ekhaya because I am a skilled person than ukuthi ngizo minyezela abantu elizweni lakubo.
Izibalo ngezomnotho weZimbabwe zikhombisa ukuthi isilinganiso sabangasebenziyo sesedlula amachumi ayisiyagalombili ekhulwini. Le yinto esiyenze izinkulungwane zabantu zabaleka elizweni ukuyadinga amadlelo ahlaza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ethatha intambo zombuso uMongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi uzalungisa okuningi okuhluphayo elizweni okugoqela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngaphambilini kwalokhu ibutho lathi ezinye zezizathu zokucela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ukuthi achiye umbuso yikubhidlika komnotho. Iningi selibheke ngabomvu ukuthi kambe uhulumende omusha uzafeza izithembiso zakhe na. Abalokuthandabuza ngalokhu ngabathengisa izitaladeni ngokungekho emthethweni abalokhu bexotshwa ngamasosha emanyeni lamapholisa esizwe kanye lawekhansili. Isiphathamandla sabanye abathengisayo uMnumzana Dennis Juru ongoyinhlanganiso ye-International Cross Borders Association uthi kufanele uhulumende aqale alungise umnotho welizwe kube nemisebenzi ngoba abathengisayo laba bazama ukuziphilisa lemuli zabo.
Uya dinesti ukuxotshwa kwabantu lokhu ngoba abantu abazifake ezitrateni but isituation yezezimbabwe yenza ukuthi abantu bangene ezitrateni bathengise. Akhula umuntu othandayo ukusebenza kona lo msebenzi wokuthengisa ezitrateni. So i-government kufanele icreate imisebenzi, kube nemisebenzi kuqala ingakaxotshi abantu emgwaqweni.
Kodwa isiphathamandla seHarare City Council uCouncillor Peter Moyo uthi kufanele kuhlonitshwe imithetho yekhansili.
Into eyenzakalayo lapha yikuthi abantu sokukhitshwe umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzilasanthando kanti-ke hatshi akuhambi njengakhonokho. Kuze abantu silalele sizwisise umthetho. I-City Council ibe inendawo enikeza zona abantu ukuthi khona bathengisele khona. So abanye sebebuya nje bethiya indawo lesiyana sebebuya ethawuni akugijinyiswa muntu kodwa siyaphonga ukutshelana ukuthi hayi hambani lapho elisalinika khona. Abanye bakhona ethawuni, abanye baphandle kwethawuni. So akula muntu othiwa khona uyaphambanisa kumbe kunjani. Hayi thina ethu akufuniyo yikuthi khona ethawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho. Abantu sebefike ukuhamba nezimoto, abantu bayathaya izimota ngoba abantu bazifobhekisela ndawo zonke. Yikho kukhona la abantu bathi basebesitepisa ukuthi kona asibuthi izibi kodwa bethiya izibi zonezo beyibo futhi akulwiwa kuthiwani fuze umuntu apho ukuzifisa. Yebo siyazifisa thina njengenkansili ukuthi khona abantu bayadubeka imisebenzi kayikho bayazama ukuthi baziphilise kodwa singeke saziphilisa ngokubulala ilizwe leli akufuzanga sibe nje sezinjakhona.
UMnumzana Juru uphikisana laye.
Iqiniso ukuthi bathengisa okungekho emthethweni kodwa i-situation eseZimbabwe impilo inzima engayekeli ukuthengisa uzoyaphi uzohamba etshontsha yini lo muntu. So i-situation eyenza ukuthi abantu begcine sebethengisa ezitradeni abantshontshelanga umuntu abangenzanga anything eyine-direct impact kumpilo yabantu ye-negative. So kungcono i-government ilungise indaba yemisebenzi ilungise i-economy yeZimbabwe and then abantu bayaziphumela bona emgwaqweni bengaxotshwanga. Kufanele bahlangane nama organizations bayenzi bazame ichebo lokuthi kube nokuklinwa abantu babeqedi ukuthengisa bakline and then makunjalo kuyabe ku-right. Abantu bengaklina angiboni ukuthi abantu bengayala ukuklina ngoba yindawo yabo yokusebenza yona leyo.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana George Mkhwananzi.
Ye ukungalandeli imithetho yedolobho siyakubona ukuthi kuyinto engafanelanga imele ilungisiswe ukuze abantu basebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa-ke ngibona sengathi leyo nto akusiyo nto eyisiqokoqela, it's not a priority for any new government. Bekumele ukuthi baqale balungise zona ezomnotho okuzezixotha abantu ezindaweni eziqondile zokuthengisela basuka baya lapho okuduze khona lapha abantu abangathenga izinto zabo. Akusiyonto okuqala okumele bazihluphe ngayo, kumele bakhohlwe balibale ngayo ngoba abantu badinga impilo, badinga indlela yokuziphilisa. Baqale balungise enqongweni, bafake umthunzi ube khona ukuphahla lokuthi umkhonomi usebenze. Bese ukuthi ma imisebenzi silikhona yonke into isihamba ngendlela bese ungaqala ke ukuthi uthi wena uyalungisa ukungcola kwedolobho izidalada nayo yonke into akube ngokugcina lokho.
Umnumzana Christopher Mthwangwa, omunye wabacebisa uMongameli Mnangagwa, uthi kufanele abantu baphe uhulumende omutsha isikhathi sokuthi aqoxe kuhle inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe kunokumchothoza nje yena esanda ukuthatha intambo zombuso. Okwamanje sesilethulela udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leRussia seliqalisile ukuvimba abantu ukuthi bakhulume abakufisayo. Sokulomthetho omutsha ovumela ilizwe leli ukuthi lithi amanye amakampani ezindaba atshengisele uZulu ukuthi asebenzela amanye amazwe. Amakampani la alakho ukuvalwa kumbe ukulondwa ngamapolisa ensitha kweRussia. UHeather Newitt isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole State Department uthi ukukhululeka kukaZulu kukho konke akwethulayo, njalo lokukhululeka kwemisakazo lamaphephandaba kuyinsika yempilo yabantu emhlabeni wonke jikelele. Uthi ilizwe leRussia selizimisele ukuthi livimbe konke okwethulwa nguZulu, amaphephandaba, imisakazo lalokho okulotshwa ebulenjini be-internet. Ilizwe leMelika selilesikhathi likhonona ngomthetho obizwa ngokuthi yi-Foreign Agents Law, owenza ukuthi kuhlutshwe kakhulu inhlanganiso ezizimele zodwa kweleRussia. UNewet uthi ukwenza ukuthi umthetho lo ugoqele okwethulwa zintatheli ezindaba kuzakwenza ukuthi abantu behluleke ukukhuluma abakufunayo, njalo lamaphephandaba angalobi ngemfanelo. Umthetho lo osanda kwethulwa okusemthethweni ngumongameli Vladimir Putin ubamba ngamandla inkampani ezethulela uZulu indaba zeRussia ukuthi babhale ukuthi basebenzela amanye amazwe, njalo baveze lapho abathola khona imali. Ilizwe leRussia lenze lokhu kulandela inyathelo elithethwe lilizwe leMelika elithe umsakazi weRussian television sokumele ulobe ukuthi usebenzela amanye amazwe nxa usethula indaba zeMelika. UNewet uthe umthetho weRussia kawufani ngitsho lakancane loweMelika owe-United States Foreign Agents Registration Act ongavimbi okwethulelwa uZulu. Umnumzana John Lansing, umqondisi we-US Broadcasting Board of Governors, uthe kuyavunyelwa ukuthi amaphephandaba lemisakazo yeRussia leSputnik yethule izindaba eMelika njalo idlelane lemisakazo emnengi. Kodwa-ke uthe inhlanganiso zezindaba zeMelika ezigoqela imisakazo ye-VOA le-RFERL kayivunyelwa ukwethula imibiko eRussia.
Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Sisayo umculo selethemba liukholisile libuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Intsha yebandla lezanu PF sinqume ukuthi umphathi intambo ezamandla umnumzana Simon Khaya Moyo axotshwe kuleli bandla ngoba ubelobudlelwano leqembu lezanu PF leG4D. Izakhamizi zedolobho leHarare zisola uhulumende ngokuxotsha abaphila ngokuthengisa ezitaladini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.